Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 3 Mabasa 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I do hereby declare a national state of disaster. No one and no place will be left without sustenance.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala yesomiso okudale ukuthi ethule isicelo soncedo lwemali ngamadola angamabhiliyoni amabili, US $2 billion. Umzukulu wenkosi uLobhengula uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuba ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala okudale ukuthi afake isicelo soncedo kunhlanganiso lamanye amazwe ukuthi aphathise ngokudla okungafika imali ngamadola angamabhiliyoni $2 billion. Umnangagwa wethule la mazwi lamhlanje esigodlweni se-State House phambi kwentathele zindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnangagwa uthi ilizwe lizadinga ukudla okungafika isisindo esingama metric tons azinkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi 680,000, ngoba ilizwe lizavuna amabele ayisisindo esingamathani afika phose isigidi 868,278. Wengeze esithi indlala yalonyaka iyesabeka.
I do hereby declare a national state of disaster.
Sengibika ukuba kuzakuba le national state of disaster ngenxa yendlala ebangelwe isigudumezi se-El Nino.
Umnangagwa uthe kulabantu abafika izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million abazadinga ukudla lonyaka. Ukhubeke esithi akuna muntu ozakufa ngendlala elizweni ngoba uhulumende wakhe ezimisele ukuba wonke umuntu athole okokudla.
No one and no place will be left without sustenance.
Akula muntu loba indawo ezasala ingatholi usizo.
Uthe uhulumende wakhe uzasebenza namakampani azimele ukuba uzulu atholise ukudla. Inhlanganiso ezijeneyo ebezikhuthaza ukuba umnangagwa athathe leli nyathelo ngoba uzulu ubevele selamba kusukela umnyaka odluleyo. Sixoxe inkulu lomnumzana Everson Ndlovu obona ngezehlakalo zendlala lokunye, ofundisa eNational University of Science and Technology othi eleZimbabwe kumele lilungise okubangela indlala elizweni leli minyaka yonke.
Okudingakalayo kathesi njengoba sekudeclare a state of disaster yikuthi sikwazi ukuprotecta ama-livelihoods abantu, siprotecte le development yongale ekhona ukuthi ingalimali.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza eZimbabwe Economic Forum umnumzana Libert Ncube uthi abantu abaningi bayakwamukela kuhle okwethulwe ngumnangagwa. Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions Komaliso uthi kungaba nzima ukudingelela eZimbabwe imali efika amabillion amabili amadola 2 billion ekuthengela abalambayo ukudla. Lokho kusekelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho esebenza lenhlanganiso yabakhubazekileyo eye Disability Center umnumzana Masimba Kuchera othi kulungile ukuba ilizwe lenze lokhu, kodwa isithi eleZimbabwe seliphuzile ukubikela umhlaba wonke ukuthi ibhekane lendlala esabekayo.
Umbuzo ongaba khona ukuthi asiphuzanga yini ngoba ungakhangela uzabona ukuthi iZimbabwe isiyi third country, iMalawi leZambia. Sebe declare state of disaster kudala. Bekumele i-state of disaster i-declare well before.
Ugatsha lukahulumende wakwele Melika olwe United States Agency for International Development lwabika ukuba abantu abafika izigidi ezimbili namashumi amabili 20 million bazahlaselwa indlala eningizimu yakwezwekazi le-Africa lonyaka. Ele-Zambia labangela ukuqala ukwethula isimo se-national disaster ngoNhlolanja. Ele Malawi lalandela kunyanga esanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umanyano we-United Nations uthi uzimisele ukuncedisa uhulumende weZimbabwe ukudinga imali yokuthengela abalambayo ukudla kulandela isimemezelo sikamongameli Mnangagwa. Umqoqi walumanyano obona ngenhlelo zokuphandela abaswelayo eZimbabwe umnumzana Edward Callon wethule umbiko esithi iUnited Nations iphakathi kokuqoqa ukuthi izaphathisa njani eZimbabwe. Uthi njalo indlala ekhona lonyaka isifake abantu abanenge esimeni esibi esizadinga ukuthi baphathiswe hathi ngokudla nje kuphela kodwa langezinye inhlelo ezigoqela izempila kahle lezemfundo. Abantu abanenge kakhulu emaphandleni bathi umangoye uselala eziko njalo badinga usizo ngokuphangisa. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ukuhlelwa kwendlala njengesimo esiphuthumayo kungaphathisa ngayiphi indlela.
Ungahlaba umkhosi uyawusenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abalesifiso sokuthi bakuncedise. Basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende acho ukuthi isimo sethu siminjani. Mhlambe bebesalindele ukuthi i-crop estimates enziwa ngabalimiso ukuthi bangene emaphandleni lapha batho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende ubabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukuwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimeni akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe lisengozini engana.
Ngengakunika umzekelo ukuthi kuliviki ephelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebesiliphe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhoda emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade uyipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi maybe izulu lingana lincedise nje izilimi ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani liza kwehla vele from your officially 800. So lokho kutsho ukuthi sizabe sisilela phose another 800,000 tons yomumbu. Umbuzo wesibili ubususithi okay umumbu lo ubusuvela ngani. Esikhathini esiningi siyasithenga thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesiyilwela sibanenge. IZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe leMozambique kodwa nxa sitsiyakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazange beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangele lokuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiyo engasinceda.
Lo ke ngumnumzana Amandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya.
The Voice of America.
Umzukulu wenkosi umzilikazi kamachobana uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Umnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka emzini wenkosi umzilikazi uthi iqula elayadinga ingcwaba likaLobhengula kwele Zambia esigabeni senduna uMpezeni kabazange bebabuze ngalokhu. Njalo uthi inqwala ukuzwa umuntu ekhuluma ngalapho okwafihlwa khona inkosi yesizwe sikamthwakazi eyanyamalala kulandela impi enkulu labamhlophe ePupu esigabeni seLupane. Uhulumende wanikeza umnumzana Phathisa Nyathi olonda imbali yamaNdebele iziphathamandla zikahulumende kunye lehlekana lokuthiwa ngabakokhumalo ukuba bayedingisisa ngengcwaba lenkosi uLobhengula esigabeni esiphansi kukaMpezeni kwele Zambia. Isimanga ukuthi uNyathi uke waloba ugwalo esithi wake wafika kwele Zambia lapho kwafihlwa khona inkosi uLobhengula kodwa okwakathesi sokukhulunywa njengathi khona libonakala lelingcwaba. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loKhumalo ukuze sizwe kunengi ngalolu daba.
Kwakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa abathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambe la inkosi, ukhona okhona engambona ngamehlo la ugogo yeyintombi yakomthiya lomati, omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu ozala intombi yakomthiya lemati yezala ubaba. Wayefika-ke wayekhona-ke ngambona ngalamehlo wami ugogo lo. Wawusithi angafika angafika sixoxa izindanganyenzane kwa axoxa. Wawusithi omuntu akithi gogo angithi umyakwethi gogo angithi ukuthiwa wena uyakwazi la kathi uthi inkosi umzukulu uLobhengula wayangabi hali lelo uthini ubuzani sitho sixoxe somke ezizondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi yanyamalala akubuzwa ukuthi yahamba yathini yathini. Khona-ke engakubeka nje ngasonke isikhathi sakhaleni sanamhlanje ukuthi ukwenza kunalokhu ukuthi ithambo lenkosi akuphumeki ukuthi lima libonakale ukuthina kusakhonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale sekuzathatha lezisetshenziswa. Yikho-ke xa uthi inkosi inyamalele kwakuyindlela yethu yokuthi kungadimwa ukuthi inkosi ifihliwe njani, ifihliwe ikhona iyaphila engaphi njani. Bese sevumbulula sengokwakhe akahamba ayevumbulula angayabona-ke la mathambo sazi ukuthi uzawenze njani. Thina sazi ukuthi mina antwawululi okhuluma laye khonapha uLobhengula yeni ngobabamkhulu unewabo kaNyanda. INyanda yilast bon yenkosi uMzilikazi. Lanti-ke yilast bon ngakithi sengenginyaka i-over 80 kilapho. Injalo-ke ukuthi kunjalo nje ngitho langeyintanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakonedakwe njani ekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa wakuzila. Kithi kwakuthiwa ngathi into iyazila ne awusezileli phambili awusabuzi nodingayo kathini angalibona lelo jambo asazi kwathini. Njalo inhloso yakhona ukuthi ugimbe ukuthi abesesenzani angabona labonele khona inkosi abesesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into nxakethi into iyazila kwakungasho ukuthi awusabuza indlela kuke kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into enjala vele kuyazila usizwaisiphila zuthi subani mlomo.
Singathi ke le yinqwala inkalakade, inqwala enzima le Khumalo.
Yee, kakhulu. Ungalitheni ithambo leli ulisenza? Ungalithini? Ulisenzani?
Lizathini manje?
Khona kanje badala bathi into sinyamalele. Esazi ukuthi amakhiwa ayivele ngendlela yabona abadala. Babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzokwenzakala inkosini namalathi ezenje. Kosenzakala kofuneka kuthi abantu bangazi, abelungu bangazikazi, ngoba bangazikazi bazahamba bayentyontya leyo thambo kwezinto abakwenzayo. Okulizilo esintwini.
Ye, kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liyekudinga khona ukhumba zihambele nje?
Hayi, abazange bafikela kutsho.
Lo-ke ngumnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka endlini yenkosi umzilikazi kaMachobane. Ubeqoxa icingweni le-Studio 7 esembonqane duze lakobulawayo. Kusenjalo, lolu daba lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besola uhulumende onguye owaqoqa uhambo lweZambia kodwa abanye njalo besithi linyathelo elingcono ukwenzela ukuthi kwaziwe okwenzakalayo kulokuthi kube kuthiwa inkosi yanyamalala nje kuphela. Asizweni imbono yengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda njalo oyisikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo. USibanda ukhulume ezimele.
Linyathelo elihle kakhulu elokuthi khona abantu bathole engayithi closure phecelezi ngodaba lwenkosi kulobengula le eyanyamalalayo ukuthi khona kati kuyini okwenzakalayo. Kuba kukaningi lokhu esisizi kuthiwa khona hhayi wahamba walaphana, wahamba walaphana, but namhlanje sesisizwa. Kodwa kuyasimangalisa lokhu esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kati kuyini okwenzakalayo kade kusenza ukuthi into le ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe nguhulumende.
Abanye bathi akuqali lam
liqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokhu ekuthiwa khona ngale wahamba wangale, kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni. Kuthe singasizwa sizothiwa khona uhulumende nguye ofunde i-trip leyi isiya khona ngale. Kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi interest leyi kuhamba njani, njalo sokuhamba nje bona babantu abaningi laba, kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi kuhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngabo? Yinto yena leyo engikhathazayo kakhulu.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba?
Kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kathi yena vele inkosi lobhengula yahambe yalala ngathi. Nxa kuyikuthi ingatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni. Lezi nhlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka.
Siyabona ukuthi zikhona ezinye inhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esiNdebeleni.
Ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into le ibigitshelwe isikhathi esiningi kakhulu. Kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni iMathebeleland yaba lesandla esibaluleke kakhulu. So mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondiswe kahle ngendlela le ayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa iphupha. Ngibona ngani yinto enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu u-CGF, engingamthi ngu-CGF waMathebeleland ngaleso sikhathi umtshane. Yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obekhuluma ezimele. Kwezemelika, ozancintisa ukuba ngumongameli wele Melika ezimele umnumzana Robert F. Kennedy Jr. owayelilunga lebandla lamaDemocrats uqhubeka isiba ludubo lomkhankaso kamongameli Joe Biden kunye lomnumzana Donald Trump. Ngempela sonto uKennedy utshele intatheli izindaba zomsakazo we-CNN ukuthi ababili ancintisana labo uBiden loTrump bazaphazamisa umbuso kantanto kaZulu ngalokho kumele bengazavotelwa. Lokhu kubangele ukuthi ibandla lamaDemocrats lisungule ikomiti ezasungula amaqhinga okugwema umkhankaso kaKennedy. ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha siyabona ukuthi ukungena kuka RFK ku race lay ewa ngumongameli welizwe singathiwa ingxabangxoza for ama candidate akhona. Into eqakathekileyo esimele siyinanzelele ukuthi ma ungena ekhethweni lelo lokuncintisa ngoNovember, into ekhona is ukuthi izimali oziphiwa zona ma ungayekela ukungena vele awusoze wabuzwa ukuthi ziyangaphi, ngoba kuthiwa yi-campaign cash. So mina mbona o-RFK bengena lapha njenge-third party befuna ukuncintisa uDonald Trump lo mongameli Biden, ngoba siyakwazi ukuthi kule mali ezibuyayo kwabantu abangathiwa abafrustrated. Sibona la u-RFK imuli yakhe yayingathiwa iqakathekile ku-Democratic Party for about 60 years, kususela owabomdala wakhe esiba ngupresident laphana ngo-1962 or 1963 u-JFK. Lo baba wakhe laye wazama kususela ngabo-68 until beze bembulale. But into engiyibonayo ikuthi uzathatha la amavoti, ngoba sikathese sesibona kungathiwa sokulelinye iqembu elithiwa uninterested or undirected elingathiwa ngelabantu abavela Middle East, ama-Arabs, a-protestayo ukuthi umongameli Biden is not doing enough ukufaka imithetho ukuthi Israel ingabulali abantu bayo, labantwana, labomama abangelandaba lempi. Kathesi sibona ngathiwa abafuni ukuthi abantu banikwe ukudla ngama-agencies, and sabona ukuthi the past 2 weeks babevalelwe imigwaqwa le ndlela zokuthi banikwe i-food aid. So abantu sebesifa ngokulamba.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tawanda Chitapa ohlala khona pha kwele Melika onceda abatsha abeZimbabwe abadlala umdlalo wenguqu.
Ngiyancedisa khonoko nje ukurun izibhedlela zethu ngapha, sezibhedlela eziyi-8 not in healthcare. Mina ngisebenza ngapha lapho okukhandwa khona inombolo zebusiness, bathi yi-business analytics. Ngiyancedisa ukuthi i-business ihambe ngomango ngokukhangela inombolo zakhona.
Kuyabukhangelani kulapho?
Lapha ukukhangela kwangikhona yikukhangela yonke into yebhizimusi, uyithathe uyenze inombolo zakhona izikhangele ukuthi ubona ukuthi i-business ihamba kahle kumbe hayi. Every aspect of the business is something that we take care of, just doing the math of the business.
Yes, sizokuthokela ekhaya uyakuhambe, akusitele ukuthi ugcine ekhaya, njalo sizokuthokela ukunceda abantu.
Hayi, ekhaya ngigcine ukuhamba ngo-March 2024. Ngahamba ngafika ngahlala okwamaviki amathathu. Hayi, kwakukahle sibili ekhaya. Ukunceda abantu ikhona kho phela esingisini bathi to whom much has been given, much is expected. So yiyo lami ifilosofi engiphila ngayo. Ngalokho engikwanisa ngakho, nxa kuthiwa ke lami akungomiseli, ngiyabe nginganceda. Size sihambe khonapha saphathele abafana ama-uniform abegwabalanda kule team eGwabalanda FC edlalela eMakhosi Stadium duze kwakwa Jake Themba. Labanye labo sabaphathela ama-uniform angikakwanisa khe sikhulume ngakho ngoba abakadilivali. So bengadiliva la yikho lapho esingakhuluma khona. So ula mapicha, so ula yonke.
Yes, siyakwazi khona phana-ke eMakhosi lapho engadlala khona inguqu, labo biya labanye abantu bele indawo engani yaziwa kakhulu. So kwenze ukuthi okwenze khonokho kuyini?
Ngakhangela baningi sibili abadlali bebhola abadlala ndaweni ezithize, bedlala at highest level in the country, abakhulela khona phana vele. Alexander Maseko, othulani biya, Mthembe Ndlovu, hawu Edmos Banda, vele abantu abaningi khona pha. Abantu abaningi abananzeleli ukuthi i-ICT yayivele ibhese khona phana isisuke eMzilikazi. So i-ICT layo as an affiliation of i-Islanders, vele it's one of the things khona phana ukuthi abantu balandelela uveve lemagwegwe lelo bhengula abafana bonke abagcina sebedlala kwa-Island badlala khona phana emakhosi kwesinye isikhathi.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho ubaba. Stapa.
Yeah, hi, mna ngiyabonga sibili. Thanks to Voice of America for intelligence. I just keeping the Zimbabwean diaspora connected and informed on Zimbabwean news in America.
Siyabonga lathi mnumzana Tawanda Chitapa odabuka eZimbabwe ohlala ngapha kwele Melika ubexoxa ke ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 eseKentucky. Ungumanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kono kuzubona impela ukuthi sime selizweni vele sesidlulile. Awukheli ukuthi umuntu athwale imilyoni ngezandla, athwale 100,000 US dollar ngezandla. Uyithatha phi yena? Ilizwe lingenamali. Abantu berojwa ngamabhondi nothi langasebenziyo la. Kodwa umuntu ezothwala imali levalue engaka US dollar. Uyithatha phi yena? Hayi lokho kwabomnanga kwalokho hayi kuzisa ukuhlela. Hayi vele ngendlela umnanga kokhohlakale ngakhona aso umuntu ongayenzela abantwana bezibaki the right ngoba okokuqala abantu laba akula muntu omfunayo akula muntu omvotelayo baneyinyanya abantu bakhathele ngaye lo muntu lo that's why ubona eba printela ama tissue lamasebenziyo la uyakwazi ukuthi kavotelwanga umuntu that's why abantu ebabulalisa ngendlala uyakwazi kaba umvotelanga labo bantu.
Studio 7, Studio 7 njani basakazi bethu ezindaba? Hayi thina siphilile kanti bakuphi oCabangu nawophukeni isiporo sikaCabangu sebethule wasidayisa isizwe sakithi izo zikamthwakazi izo zamandebele esidayisele eMpumalanga. Hayi futhi uCabangu into ayenzayo leyayo ngeke samukhohlwa. Siyafisa ukuthi ngelanga uNkulunkulu uma izinto zingajika ekhaya uCabangu nyaka wothi idilika jele efele jelayo ungumdayisi ungumbulali. Yini manje into esenzakala abantu akusenamanzi akusenani ekhaya zonke iy'ngembe zethu zikhala phezu kwaCabangu ngapho uthi uCabangu hhayi ngenxa yokufuna nje imoto ifortuna nje uCabangu wayezifunela ifortuna nje ezedayisa isizwe sonke endawo yokufuna imoto ifortuna hhayi uCabangu hhayi
linjani Studio 7 siyalibingelela basakazi ngizophawula into eziyi-3 abantu baphambanisa ngokwethuka saphambanisa ngokwethuka savotela izani asitsho njalo abantu bayivotela izani sebephinda bekhala ngendlala sake sakutsho ukuthi lizokhala after 5 years. Nangu lo munye uCabangu laye wangenela i-CCC wayidiliza wayidiliza umbe wayecabanga ukuthi kuzaba ngcono khona kuyatshintsha wabona ukuthi sokomile ngalanto la ewayenzayo. UChamisa sathe thina engasuki elaphana ku-CCC ngabe baxotsha yena uCabangu ngokwakhe babe mesabani uCabangu engumuntu lo bayisetshenziswa izani ngabe bamxotsha bona wathatha i-CCC wameceleni manje kuseselani manje so abantu lokhu esihlupheka abantu eGoli bayafa belatshwa nxa ungala passport awelatshwa uyafa abantwana ababantu bonke abathi bavotela izani bagcwele la bona laba bathi bavotela izani bagcwele abantwababo la kubuhlungu kangakanani bazali kubuhlungu kangakanani abantwana benu besifa bengalatshwa eGoli nina lavotela izani lisithi izani izavusa izibhedlela izavusa imigwaqo izavusa imisebenzi lokho kufile kunjana kuyangisa. Ngiyabonga ngingabi mude.
Basakazi linjani? Basakazi mina ende nginombuzo ke la nginombuzo ngeSADC ukuthi kathi yona iSADC imelele ngoba iSADC ikwazi ngihlophe ukuthi izama u-P F yariga ama-election so nanki izama u-P F yaqhubeka iyabusa kumbe yona iSADC izama u-P F ayisakwazi phela kudala izama u-P F robo kuthiwa kodwa kuneSADC ibheke wona la ama-elections yona imeleleni leyo SADC. Umbuzo wami la ukuthi leyo SADC imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngalutho ngoba kudala zahlupheka mustete something yes kodwa leyo SADC ikhona kuthiwa hhayi iSADC yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi phozambi yezobheka ama-elections kodwa izano P F singayivoteli libe lihle iwina. Hhayi umbuzo wami lo kurati yona iSADC yini kumbe iSADC izano P F vele ngoba isakwazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi 1 202 465 0318. Ngiyaphinda inombolo zethu +1 202 465 0318. Singakehlukani Sikhangeleni ke indaba, inhloko zendaba ebezikhona. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi yesomiso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.